walisa sambela ma la ma MP akuflawayo la bo senator bese hambise iziphosela ku president esajamisa ubo gogo labo khulu abase kuphumulela all people home okunye bekuqhathekele esiwenzela ukuthi si chethe isikhathi sokuthi sicoce labo sahlabela sizethekele zabo lokhu kuhambelana le sinqumo sika president esajamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners njalo ogcina abaswelayo uzokwazi ukuthi abantu abaningabadala abakhele ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu iningi labo besebenza 30, 40, 50 years ngakho sokuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge libagcine upresident Mthamisi wenza lokho elungiselela ukuthi sijwayele njengezalo zezimbabwe ukuthi siyagcinana we take care of our own
sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo liza luqhuba kuziphi njalo izigaba
uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zezimbabwe thina besilapha namhlanje bakhona kade beseharare bakhona kade besechekuti khuluma nje sesivela ecabacha lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilubone ekuphumuleni
izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngathi njalo kuyini kahle kahle abapha khona
upresident Chamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uzulu wezimbabwe ngesikhathi esinje zokhuthazwa nguye upresident Nelson Chamisa ngoba sithi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalwane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-social democrat izipho lezi zihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi amafutha okuphekisa isepa amadishi okugezela aborice flour into ezifana lazenezi ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi hhayi bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kuma-old people home nalabo esisuka babona emgudu